Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 Nhlolanja 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kuphoselwana aphilayo ebandleni elitsha ele Citizens Coalition for Change oveza ukubana umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele Standing Committee, kodwa abanye bekulandula lokho.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zisibhadale izikwelede zamanzi lama-rates. I-council yenu kade siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthazwa lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
I-council yakoBulawayo esiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi.
Izolo lonyaka yini lokumangalisayo, siyathokoza amadamika agqile umumbu sisibona sisathola hayi sozibe khona indlala sibona ukuthi hayi igaba zonke izigaba zonke zakukhayisala zisuzile amanzi kunkulunkulu hayi sizathola.
Iningi lezakhamizi zentaba zintona esabelweni simathebeleland north lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kubikwa kuphoselana ayiphilayo ebandleni elitsha ele Citizens Coalition for Change okuvezwa ukuba umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele Standing Committee, kodwa abanye bekulandula lokhu. Amanye amalunga we-Standing Committee awe-CCC ale uvezwa amabizo abo athi wonke amalunga aleli dale aye ku-MDC Alliance akaseko kunkokheli yebandla elitsha. So wakhethwa abalutshwana abancedisana lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa. Amalunga lawa alile ukuthatshwa amazwi esithi alakho ukuhlukunyezwa, ngakho ke akakakhulumile nthathele izindaba okwamanje. I-Studio 7 kayinelisanga ukukhuluma loJamisa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli se-CCC isungulwayo unkosazana Fatsayi Mayere ulandule ukuba kulamalunga owe-Standing Committee ake yakhitshwa ezikhundleni ekhanya igudla iguma ukuba akukabi le-Standing Committee ebandleni elitsha, ngakho ke bangakhitshwa kanjani kulezo sikhundla. Okuningi siza kuzwa kudaba esizalethulelwa ngumlondolozi Ndlovu endabeni zethu zekuseni. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi. Abakamunicipal abathi basungulele uhlelo ngemva kokwazisa uZulu kuseselesikhathi, ngoba kunje izakhamizi zilezikwelede zamadola eZimbabwe engaphezu webhiliyoni 1.3 billion Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqala ukuvalelwa amanzi kubikwa kuyilabo asebele nyanga ezimbili kusiya phezulu bengabhadalanga imithelo. Ukansila Tawanda Ruzive, umgcini sihlalo wekomiti ekhangele imali kanye lokuthuthukiswa kukaBulawayo, ucebisa abantu ukuthi bayekhulumisana labakamunicipal ngezikwelede lezi.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zisibhadale izikwelede zamanzi lama-rates. I-council yenu kade siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthazwa lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukubhadala imithelo yamanzi, kodwa kulezi zathu eziningi ezibenza behluleke.
Abantu imali yabahlupha bana msebenzi lalabo abasebenza baholi imali encane elokhe iphelelwa ngamandla njalo nje ngokuya kwesikhathi. Ngakho ke kuba ngumthwalo omkhulu ebantwini ukuthi babhadale. Balutshwana abantu abangaba lenjongo yokungafuna ukubhadala. Iningi labantu phose wonke umuntu njalo ulenjongo yokubhadala. Ungabona bengabhadali bayehluleka. Ngakho uhulumende kumele kulungise khona lokho. Kube le misebenzi, kube le zinto eziza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukubhadala, abasebenza baholi imali eneleyo ukuze babhadale.
Okugcizelelwe unkosikazi noMathemba Msipha, isakhamuzi sesemzini wenkulumane kobulawayo.
Ukuba lezikweleta sosifiso sethu izizathu eziningi. Ungakunanzelela iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngesikhathi kuqala iCovid, okwasuka kwaphazamisa kakhulu ukuthi abantu silandele ama-bills ethu ezindlini. Icouncil iyavala amanzi ukuthi labezisa labo bayacitsha amagetsi esingakwaziyo ukuthi sizayenzani, sizaqonda ngapho ukuze senelise ukubhadala zonke lezi zikweleti esesithe sabalazo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo yobulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele bananzelele ukuthi angeke asebenza kuhle umansipala nxa engatholi imali yokuqhuba umsebenzi.
Ananzelele ukuthi i-council yakobulawayo isiquma amanzi emali yokuthini ukuba nayo ngenxa yokuthi abantu bengabhadalanga izimali. Esingakuve ukuthi sicele ukuthi ama-residents sibe leqiniso ukuthi siyabhadala imali zethu. Singameli siphunyelwe ukuqinyelwa kubuhlungu sokusiba le reconnection fee. Njalo ama-services esiwadinga kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi u-council sithi thina kasinika ama-services esiwafunayo nxa singabhadalanga. Ukungabhadali ukuthi ukuthi ama-services ayeshaye phansi.
Umbiko owethulwe ngeviki ephelileyo ngu-town clerk wakobulawayo, umnumzana Christopher Dube, uchaze ukuba i-council izakhuphukisa indlela zokulandela izikwelede ngenyanga kaNhlolanja. Wengeza ngokukhuthaza izakhamuzi ezilezikwelede ukuba ziye emahofisini ekhansili ziyehlela ukuba zingabhadala njani indleko abalazo ukwenzela ukuthi bengajeziswa. Ngomnyaka ophelileyo ngolwezi ikhansili yaveza ukuba ukuhlela kokubhadala indleko okwenziwa izakhamuzi kwakuthuthukisa inani lababhadalayo elasuka kutshumi lantathu ekhulwini i-13% laya kumatshumi ayisikhombisa lanye ekhulwini i-71%. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abazali abaningi elizweni baveza ukukhathazeka okukhulu ngomumo wemfundo lonyaka ngesikhathi ababalisi beqhubekela phambili bengayi emsebenzini. Lokhu kubikwa sokudala ukuba abafundi abangamantombazana bagcine bewelwa luhlupho lokwehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba sebezithwele ngemva kokuchitha isikhathi eside behleli emakhaya bengayi esikolo ngenxa ye-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo, ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho, kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Akusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga ezinjengokubhema insango. Abangamankazana bayithi bazithwala abaningi. Ngiyahlala labanye ababalisi bebekhuluma ngakho, even abancane lo muntu wabe ugrade 7, grade 6 uzoze kuthiwa umntwana ozithwele. Kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha, hhayi, into eziningi ezenzakeleyo abantwana besele ikhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okunengi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
I mean, into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days, environment esiphila kiyo, abaphila kiyo actually, okunye kuyenzwa ngama like amafoni, bagugla into eziningi, baba exposed to so many things. Then enye into futhi enginanzelele abantwana bemakhaya yibaba mitheka kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since bathe bengayo esikolo kungela into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswa khona apha futhi abakhonjiswa intanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kulabo. Ndingathesi futhi okunye istress sona sokuthi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikolo, especially laba babe begade umthombo, kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana abahlangana khona benathi utshwala. At the end of the day bagcina besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakobulawayo.
Hayi, sikhathele igovernment shuwa yenza ubungcono abantwana behlala esikolo, ngoba ukungayo esikolo lokhu hhayi vele batshona egangeni bemithisana besenzani. Hhayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Hayi, ukwendiswa kwabantwana abancane lapha esigabeni ankezwa umntwana oyendisiweyo, kodwa hayi ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinengi bazithela abanyiselela abantwana. Kutsho ukuthi kufanele kugcizelele kulokhu kufundiswa kusiwa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine, 4.3 million asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu, 84,770 asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi lezakhamizi zentaba zinduna esabelweni seMathabeleland North lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa kulabanye abakhala ngokuthi izulu line kakhulu kwezinye indawo labulala izilimo lamasimu kanye lokudiliza izakhiwo lemigwaqo kulumango. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chizaswanda.
Kuvele inguquko engavamanga esiqinise intaba zinduna lonyaka ehlala silendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Abalimi bayahlekelela ngoba bekhalele inala lonyaka. Lokhu kufakazwa ngabalimi abaningi balumango abagoqela umnumzana Amos Baloyi othi ngempela umehluko ukhona lonyaka ngoba babusisiwe ngokuthola izulu.
Intaba zinduna lapha kuhle sibili, le migwaqo yalungiswa, labantwana hayi bahamba esikolo zilendlela iminyaka yonke le edlulileyo. Akulanto engalisi yilo hlupho lapho. Izolo lonyaka lini lokumangalisayo, siyathokoza amadami ethu agcwele. Umumbu sibona sizathola sibi. Hayi, sozibe khona indlala sibi. Sibona ukuthi hayi, indawo zonke izigaba zonke zakukhayisa lapho zisizuzile amanzi kuNkulunkulu, hayi sizathola.
Unkosikazi Sidambe omunye wabalimi basentaba zinduna uthi lanxa izulu linile ledlulisa labulala izilimo kwamanye amasimu akhe, ujabulise ukuthi kabasoze babulawa yindlala.
Alonyaka nje mphucela izulu kodwa ithi plot right ngilapho endime khona kwezindawo njalo kubona nje nalapha phambili yini ngisavumelelanga kuhle ngezulu, kodwa kungcono kuyandithembisa ukuthi nxa lingabalekanga ngizaba zuza.
Unkosikazi Hlaba lanxa ilimile amasimu akhe ayathembisa izulu elini kakhulu lisuke ladala umonakalo ezilugwini lasezibayeni.
Besifuya inkukhu ngiyehlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukuripheya, but kuyiprojekthi vele esiphila ngayo. Sasijoyine uhamara, manje sibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthangela inkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye. Isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu, besinika 1,000 asinikele feed, asinikele medication. Kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele suyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume.
Ukhansi namlungisi Dube ka wathi foyinto abazinduna uthi okubuhlungu ukuthi abalawo amadamu okugcina amanzi wonke alethwe lizulu azagcina ephelela phansi.
Khathazwa ngamadamu amanzi ngoba izifuyo zethu sizinathisa ngokuzigotshozela okuyikho kwenza zingandi lula. Kuyadingakala ukuthi ngabe siyathola izindawo ezifana namadamu kumbe amaxhaphozi lawa siyagqibelekayo ayigcina amanzi emuva le avuselelwe. Kungengeza amathuba okuthi abantu baphile. Lokhu sebengakwenza ukuthi benze lezi ngadi bathelezele indlala yona le sikhuluma ngayo ingabaleka.
Khuluma ngezentuthuko kulesi sigaba uCouncillor Alexander Mkandla waka Ward 6 eNtabazinduna uthi konke uhamba kuhle ebantwini besiqinti sakhe.
We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi kona qali siwakhiwa konke kuplan. Then we have ama roads since simiswe lizulu kwamanje, but we have been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi. Ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads. Ngefita abantuna clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantu abantuna ababuya kiyo. But silamanye ama clinic akhiwayo around abazinduna ukuthi nxa sephelile it will ease pressure to this clinic.
Abantu abaningi balumango bathi bakhalele ukuyitshaya inala lonyaka ngoba balima masinya njalo kuhle izilimo emasimini amaningi sezivudwa kukanti abanye abaphuza ukulima bazathola izivuno esiphansi ngenxa yezulu elasuka lana ledlulisa. Ngimele Studio 7 eNtabazinduna, igama lami Ezra Jesus Banda.
Live Talk lamhlanje uhlelo The Connection uMike Hobe uxoxa labasha ngenhlelo zokusebenzisa inkundla ezehlukeneyo ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo empilweni zabantu okunjengokukhuthaza uzulu ukubhalisela ukuvota ukhetho lwama-by-elections nokunye. Lanxa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka ekweze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka kunkulungwane ezimbili 2,000 Zimbabwe dollars siya kwezinhlanu 5,000 Zimbabwe dollars, uzulu uthi lokho akusizi ngalutho ngoba limali lokhe ingeneli lutho. Kubika uNtungameli Nkomo.
UMangutsha ukweze imali ngeviki edluleyo kodwa abanengi bathi ayithengi lutho ngoba indleko zansuku zonke ziqhubeka ziphezulu. Nangu usomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhlupho esilalo kwelakithi lapha i-devaluation yemali yakithi ngoba yona phela i-5,000 ayisathengi lutho. Ungaba yikubana nje uthenga i-raw material kumbe uthenga impahla eziphelile yama-trade items. Inkinga esivele silayo ukuthi leyo mali kayisathenga impahla ezingakusiza ngokuya ngapi. Inkinga enkulu ikuswelakala kwe-foreign currency emabhanga ngokwaneleyo. Etholakalayo itholakala emkambo omnyama njalo izuzakala nge-exchange rate yesithi thina iphezulu kakhulu. Lokho ke kulomthelela omubi kuntengo ke zempahla ezithengiswayo. Nxa uzuze imali emkambeni omnyama kutsho ukuthi ke usiyathengisa lawo sokuzamela ukuthi ukhangele ukuthi imali uyizuze ngapi. Yikho ke lokho kwenza ke ukuthi ke i-cost yokurana i-business ibe phezulu kakhulu kwelakithi lapha.
Ukuvulwa kwezikolo lakho kuthiye abazali abanengi bethwele nzima ngemva kokuthengela abantwana indingeko lokuhlawula ama-school fees. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efihlela Ncube.
Intengo yezinto inzima kakhulu, abantu bathwele nzima kulanto engakhwelanga. Kukhwele ebhuku, kukhwele school fees, kukhwele pencil, kukhwele ball point, kukhwele zonke izinto kunye le-school fees. Ngakho ke ubunzima bahlezi entanyeni abantu ngendlela okungakhona. Bebefisa abantu njalo bayafisa ukuhambisa abantu ababa besikolo, akula mzali ongafuna ukuhambisa umntwana esikolo. Kodwa kunzima kakhulu lokho abahlangana lakho nxa bezama ukuthengela abantwana. Kunzima kakhulu, akulanto ebambekayo, akulanto ethengekayo. Zikhwela njalo nje izinto zangkhona, ikakhulu kuyona le item, zikhwele zabaphezulu kakhulu kulalokho abantu abakujwayeleyo. Ngakho ke abaningi baza kwehluleka ukuthi bahambise abantwana besikolo, ikakhulu labo abayaqala phansi uform 1, okudingakala izinto eziningi, amabhuku amaningi kakhulu okwedlula injwaye okujwayelekileyo. Kunzima kakhulu lapha phansi.
Abanye bathi ukuze kube lobubelo kumele umuntu avunyelwe ukuthatha i-5,000 ngelanga hatshi ngeviki, ukuze abantu babe le mali ezandleni ehambelana lokudula kwezinto lokonakala kwedola lakuleli. Sibuze uNdlovu ukuthi kuyini okungenziwa kuhlangothi lwamabhizimusi ukuthuthukisa umnotho lokuvuselela amabhizimusi abo.
Kuningi kakhulu ke kankomo okumele kulungiswe kwelakithi lapha nxa sikhangele ezomnotho elizwe lakithi. Singaqala nje nge-licensing. Kulento okuthiwa yi-red tape, i-licensing red tape, ukuthi uzathola ukuthi yonke into kule centralized office okumele ilandwe eHarare. Khonokho sibona ngani akuhambisani ke lesisekelo sombuso welizwe ke we-decentralization le-devolution. Kuze buya ke imithetho esithi thina ama-policy gaps, kufuneka ke sibe lama-investor friendly laws aza kwenza ukuthi nxa ungena kubhizinisi la ukwazi ukuthi ke akula mthetho eza kwenqabela ukuthi ke wenze ibhizinisi lakho ngendlela eza kwenza ukuthi la uzuze inzuzo eza kwenza ukuthi uqhubeke usiya phambili. Sikhangeleke nje lazo ezamandla, i-power generation, i-electricity. Ngenye into esasilela kuleli lizwe embone ngani lo mthelela omubi kakhulu ekuguquleni ezomnotho. Bonke nje ofuel, nxa sikhangela ifuel layo, ifuel yakithi iyadula okumangalisa nxa siqathanisa le amanye amazwe kuzwekazi le-Southern Africa. So kuningi ke okumele kulungiswe. Esingathi thina yiyo-ke ama-factors of production okumele ukuthi ke aqale akhangelwe nguhulumende andubana silungise ezomnotho. Kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho.
Lanxa abanye besithi ikhambi lokulungisisa umnotho weZimbabwe yikwesulwa kwemali yakuleli kusetshenziswe eMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009, uhulumende uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imali yeMelika ibulala umnotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukugcizelele lokhu izolo sithi uhulumende kasoze ahlawule izisebenzi zakhe ngemali yeMelika njengalokhu okugqugquzelwa ngababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla elungiselela ukhetho lwama-by-elections. Kuningi okuthenjiswa uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Norman Hlabano okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo owaye ngukhansela ku-Ward 26 koBulawayo ngomunye wabathembisa ukusebenzelana kahle loZulu.
Ngiza adresa uZulu izakhamizi emganwini ukuthi khonene na ama-projects engangi waproposile sengizawaqedisa with this short space of time.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lalo lithembisa abantu ukwenza inhlelo ezilohlonzi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi isiqale okusemthethweni imikhankaso yabo kubulandela okwenziwe ngumkhokheli walo ngempela viki e-Highfield e-Harare.
Wethule inkulumo ephathelane lezama-local authorities kakhulu egxila ekutheni kumele kulungiswe imigwaqo, izimota sezihamba emagodini emadolobheni wonke. Ngakho umansipala bethu kumele babone ukuthi baya nyusa indlela abasebenza ngayo ukuze kulungisiswe imigwaqo kutsho njalo ukuthi kumele bafuqe kakhulu ekulungisiseni indlela uhulumende asebenza ngayo labo manispala ekukhipheni izimali lekukhipheni nje zonke izagibe ezikhona ezenza ukuthi omanispala bagcine besehluleka ukusebenza. Ukhulume njalo ngamanzi aklini, ukhulume njalo ngento ezamagetsi, into nje eziphathelane nempilakahle yabantu beseza belenzi zabo ezamawadi.
UDube uphinde wathi
wabuya wakhuluma njalo ngenhloso eyebandla nxa sesisiya kuhulumende ukuthi ama-members of parliament kumele enzeni. Kumele uthi yena kumele angene eparlamente azame ukuthi afuqe uhulumende ukuze enze uhlelo kumbe ipolicy ezadiliza ukwahlukana okukhona lokhu okwenza ukuthi kube lomkhonomi owabantu abacebile abalemali lomkhonomi kaZulu. Ukuthi khonoko kumele kuvalwe igap le khona kwezela ukuthi abantu siphile elizweni linye siphila ngaphansi komumo ofana nayo. Ukhulume njalo kabanzi ngama-electoral reforms esiwafunayo athe ngawe-politics amanye ngawe-economy.
UMnumzana Nhlanhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kaziqedakali ezinye izithembiso ezenziwa ngamabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka-26 Mbimbitho.
Abanye bayakhankasa kunje, ikakhulu abebandla elibusayo bayathembisa ukuthi bazalungisa izinto ezibehlule for 41 years. Besuka lapho futhi sokufuneka ukuthi-ke bagcwalise izithembiso sebezakhala futhi bathi kulama-sanctions. Ngokunye-ke okukhathazayo khonokho bese kusiza-ke kumabandla aphikisayo esingakutsho kungaba yikubeluleka ukubancoba indlebe ukuthi bangaze bathembisa kakhulu izinto abangasoze bazigcwalise. Kumele bakuveze kakhulu ukuthi bayazi ukuthi baza kwehluleka ngendlela yokuthi bazabe bevinjwa izano, ngoba iyaziwa vele ukuthi ukubavimba asoziyekele ukuthi bavimbe. Siyabona izithembiso ezenziwayo ngo-2018 kodwa ungathi uyakhangela ukuthi imigwaqo kwenzakalani, umnotho konke kufile.
So, baza kwenza na lokhu abakuthembisayo abakhankasela ukuvotelwa ngoZulu lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail izolo umongameli wenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association, ZIFA, uFelton Kamambo, lapho emiswa phambi komthethwandaba kamantshi eHarare. UKamambo ubotshwe ngempelasonto ngecala lokuchaphaza imali yeZIFA. Kubika uJoseph Njanji.
UKamambo uthonisizwa ndawonye loPhilemon Machana olilunga elibona ukusetshenziswa kwemali kubhodi yeZimbabwe Football Association, okhangela ngokusebenza kwabanompembe uBrighton Malandule, uStanley Chapeta owayesebizwe ukuba azothatha isikhundla selunga elaxotshwayo uChamu Chiwanza, kanye loJoseph Mamutse oyisiphathamandla senhlanganiso yeZIFA kodwa owamiswa umsebenzi ngomnyaka ka-2020. UKamambo uhlawuliswe inkulungwane ezingama-10 zamadola kwele Zimbabwe njengesibambiso ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Icala leli lizaqhubeka uthonisiswa ekupheleni kukaMbimbitho owenza umsebenzi wokuthengisa abadlali kwamanye amazwe. UGeorge Deda uthi ukubotshwa kwenkokheli lezi kuza kwenza ilizwe ligcine lijeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
It gives rise to what many people...
Lokhu kuza kwenza abantu bakuleli laba kwamanye amazwe bakholwe ukuba kuliqiniso ukuba uhulumende uyangenela uqhutshweni komdlalo wenguqu elizweni. Ngitsho labenhlanganiso ye-FIFA labo sebesitsho njalo ngoba ngike ngalalela olunye uhlelo emsakazweni wase-France lapho esinye isiphathamandla se-FIFA ebesesithi lokhu yibufakazi bokuba kulokungenela ebholeni lakithi.
UKamambo, uMachana kanye loChapeta babotshwe ngempela viki edlulileyo, ikanti uMalandule loMamutse bona babuye emthethwandaba besuka emakhaya abo. Inkokheli ye-ZIFA imiswe umsebenzi inhlanganiso ye-SRC ngenyanga kaLwezi nyakenye, kodwa uKamambo labanye bakhe bakuphikisile lokho njalo baze babotshiswa ngoba belokhu besebenzisa lophawu lwenhlanganiso ye-ZIFA kuncwadi abazibhala ngesikhathi bekhuluma labe-FIFA. FIFA kanye lalapho besithi bamisa imisebenzi labo ukuthi babambisana nenhlanganiso ye-SRC ukubakhupha esikhundleni. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uNilton Teroso uthi kabasoze bakhule amakhanda ngemva kokunqoba abakwenze iqembu le-FC Platinum nge-2 kanjangesonto enkundleni eluveve.
We have to build still on what we've done.
Kumele siqhubekele phambili sisenza kuhle. Abadlali bengajanqula bethokoza, kodwa mina ngivele sengicabanga ngomdlalo wethu leqembu leChicken Inn. Okusalayo okunqoba kwalamhlanje akungeke kusiphathise nxa singaqhubekeli phambili sibuthelela imiklomelo. Asisokeze siqale ukusikhukhumiza, ngoba singenza njalo akhona amaqembu azasibhaxabula.
Umqeqeshi weqembu leFC Platinum uNomen Mabheza yena ukhale ngokuba iqembu lakhe seligcwele abafana abasakhulayo. Kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu leChicken Inn linqobele 10x nge-3 kanjangomgqibelo, kuthi ngesonto iqembu leBlack Rhinos libe kujikelo bhanqa 1-1 lele Caps United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ingu Joseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Oliver.